Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe odokotela sebebuyele emsebenzini bekhona ngokuthi uhulumende walile okunye okufunakalayo okugoqela ukuholiswa ngamadola emelika uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo ngesikhathi uhulumende esehluleka ukulungisa umnotho welizwe abantu abambalwa bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshontshilwa uwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ikhulu lashumi amahlanu amadola $150,000. Uhulumende uyenelisa na ukulungisa konke okuhluphayo elizweni. Salethulela lo daba lolu kusihlwa namuhla. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Sikhangela okwenzakala kwababalisi abanye abakhala umsebenzi kulabanye njalo abasebenza bekhonona ngeholo eliphansi. Kwenzakalani kwezemfundo nxa lokhu kusenzakala kubabalisi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ile zindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi sikhona ku-Facebook kukhasini lethu ele-VOA Ndebele.